singena ku 2024 into ebalulekileyo okumele siyibambe singena ukuthi awukho umuntu ozavuka akwenzele ngaphandle kokuthi wena uvuke uzenzele. Akube ngumnyaka wokuthi umuntu wonke avule amehlo, avule indlebe, akhangele indlela angazincedisa ngazo yena kanye lo mdeni wakhe ekusebenzeni ngezandla, ngoba phela lalo iBhayibheli liyakhuluma abana sizakudla izithukuthuku. Asingabe ngabantu abazabe bekhangelela ukuthi mhlawumbe uhulumende uyomele asenzele lokhu lalokhu, uhulumende kakho ubana asenzele anything except ukuthi acreate i-conducive atmosphere ezayenza ubana thina sikwanise uzenzela. Kungaba amabhizinisi amancane, ama-small business, kungaba yikuthi kona abafuna ukuzoinvesta bainveste baqhashe abanye. Konke lokhu kuyatholakala ngokuthi uhulumende afake i-environment enjengalale kakhulu kakhulu elokuthula phakathi. I-peace is a cornerstone ukuthi izinto ziqale ukwenzakala. Ngithanda ubana ngithathe lesi sikhathi ubana ngifisele umuntu wonke ukungena eminyakeni omutsha ka-2024 ube ngumnyaka wokuthi sivuke sizenzele ukwenzela ubana sibe lempumela ezimpilweni zethu. Happy New Year bantwana beZimbabwe bonke.